Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga le World Press Freedom Day namuhla.
I want to say to India zothi bezimali online. Ama artists, ama comedian, abanye sebeqalisa ama online business. Imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa internet. Uthi ethi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulala abaqhoze la yekho lana abafika bethethisa abanye. Hayi, I see indlela esongama ngayo.
Abathinteka kusehlakalo se-background belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxiswane njengalolu daba engaxolisanga. Njalo abantu bachasiselwa ukuthi babehlaselelwani.
Sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumeni le-compensation ubulima bethu lobu esesiyibo nokulahlekelwa kwethu impahla zethu senzela ukuthi ibhodle emimoyeni. Laba abahlelwayo babonakale bahlelwa ngozibani bani ngozibani bani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele. Lapho ongabukela lolu hlelo usiphele imbono yakho esizayibala khonapha emoyeni. EZimbabwe limanyana lamanye amazwe namhla kunanza ilanga leWorld Press Freedom Day. Njalo umkhosi omkhulu use Addis Ababa e-Ethiopia. Ilanga leli linanzwa iminyaka yonke njalo lasungulwa umanyano we-United Nations General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezembiko eyethulwa enkundleni zokuxoxisana e-social media umnumzana Shawn Mucheza.
Yeah, i-social media masikhangele sibili isike yanika abantu ithuba lokuthi bathumane angithi baxoxe ngendaba zelizwe labo bathole ukuthi yiziphi izinto ezigqathileyo emphakathini. Kodwa into ehluphayo ungakhangela khathesi nje kusukela last week even lamhla mbana kumbe lamhla kumbizolo i-Econet ikhweza ama-prices awedatha same as amanye ama carriers. Ukuthi umuntu yebo uvunyelwe ukuya online, kodwa uma uvunyelwe kodwa ungenelisi akutsho lutho. So masukukhangele sibili singathi kuyabongeka ukuthi abantu balala ithuba lokuthi bahambe ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram baxoxe ngendaba zelizwe labo ngithi. Kodwa uma bengelala ithuba langikhona kungenxa yokuswela imali, hhayi kule nkinga khonapho.
Bakhona abantu abangena ebulenjini lapha bahlambaza abanye, abanye ngabathatha imfanekiso yomunye umuntu engazi kumbe enqunu lokunye okunjalo osekungani kubhahile lezi nsuku. Singathi nxa sikhangele ukubana ukwethulwa kwembiko kukhanya lapha sekuphambanisa ilungelo loluntu.
Kungaba nomehluko nje omncane phakathi kwalokho abantu abakwenzayo ebulenjini lalokho abakwenzayo emphakathini nje angithi. Ngoba even singathi ekhaya singathi kule bandla sibiza abantu babe khona akuswelakali ababili abathathu abazazisa kuba ngomsindo bebe babaxokozelayo kube nenkinga nje. So ukuthi sithi akusela mcimbi, akusela nto eyenziwayo, akusela mhlangano eyenziwayo ngenxa yokuthi kulabo laba abayi-2 abayi-3 ababuya bedakiwe kumbe benzeni sebefika sebephambanisa. I see indlela esingathi sifunhamba ngayo. Owesibili ungakhangela indlela abantu abasebenzisa ngayo i-internet obathola ebulenjini. Kulabantu asebethola indlela zokwenza imali, ilizwe alinamsebenzi. Abantu sebethola indlela zokuthi benze imali online. Ama-artists, ama-comedian, abanye sebeqalisa ama-online business. Imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa i-internet. uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abachozelayo, kulalabo abafika bethethisa abanye, hayi ayisiyindlela esingihamba ngayo.
Kodwa zona zikhona yini indlela ezokwenqabela ukungasetshenziswa kuhle kwe-inthanethi? Siyabona ukuthi kuke kwaba lokucitshwa kwe-inthanethi eZimbabwe, kodwa zikhona yini ezinye indlela ezingasetshenziswa ezingasozokucitsha i-inthanethi?
Zikhona sibili indlela ezingasetshenziswa, kodwa sokusiya ngokuthi mbani osebenzisayo. Singakhangela ilizwe laseChina. Uhulumende weChina wenelisa ukuthi avalele i-inthanethi eChina ngaphakathi. Akula Facebook, akula nto engenayo, akula nto ephumayo. Right? Kodwa ukuthi sokusitsho ukuthi abantu beChina asazi ukuthi bona balalo ithuba lokuthi baxhumane kuhle ebulenjini, asazi khonoko angithi. Kumbe singathi kubancedile kumbe akubancedanga. Kodwa singakhangela kwelethu eZimbabwe, uhulumende wethu andikhole ukuthi ulayo indlela yokuthi avalele i-inthanethi yeZimbabwe. Njengenza njalo singasibalutshwana, asilingani leChina. Singavalelwa phakathi kuthiwa sixoxa selini lodwa amaZimbabwean, so kuthiwa sekuthengiselana yini lodwa amaZimbabwean, awulalutho olungenayo angithi. So uhulumende wethu ngeke wawenza lokho. Into eqakathekileyo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi kusetshenziswa njani i-technology le, and indlela lezi zokuthumela ama-messages zisetshenziswa njani, uthola njani ukuthi into le iliqiniso le engamakha. Wena elisa yini usebenzisa i-Google ukuthi ubone ukuthi udaba lolu endilubalayo lolu ukuthi kuthiwa kulama-satanist abulala abantu ngapha endaweni enje, liqiniso yini? Ngingakadobha amatshe ngihambe ngiyetshaya abantu ukuthi bangama-satanist. We need to learn media literacy. So uhulumende nabantu nje abasebenza lohulumende kumele bancedisane, uthole ukuthi abantu babade ukuthiwa yi-media literacy eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Shawn Macheza, ingcwethi ecubungula izembiko ethulwa enkundleni zokuxoxisana i-social media. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseNetherlands.
NgoLwesihlanu mhlaka 3 Inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga lemiphotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Abathinteka kusehlakalo se-Gugurawund belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe ngalolu daba engaxolisanga, njalo abantu bachasiselwa ukuthi babehlaselelwani. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation ibhodabhoda elizweni ikhulumisa abantu ngalolu daba, njalo ithi kuzangcwatshwa kutsha amathambo alabo ababulawa ngaleso isikhathi abangabekwanga kuhle. Omunye wabalembonole ngumnumzana Isau Ziyagezana Sibanda, othi wasila kulesi isehlakalo elubhane.
Wafika amasosha wona lawo ayihambe edinga abantu. Ngile emzini wami esiziphile. Bafika khonapho basihanqa kanye lenkosikazi yami. Bathi bona bangaphi, nangaphendula ngathi obani. Bathi bengisukela bangishaya ngeketane yomdududu eyayibotshele eplankeni. Bangishaya ekhanda la. Ngahle kwahle kwaba mnyama ngawela phansi. Ngaphapha mathe ngiyavuka ngezwa vele ngasezwa sokutshisa yonke indawo, kathi bengiqalekile. Bamshaya-ke lo nkosikazi wamdabu. Bamdabula khonapho basuka bahamba. Salandelwa ngumbhobho owasuka wakhala ngaso naleso sikhathi. Ukhomanda wakhona wasithi he, bathi bethi uvuthu. Babebaningi kakhulu, babe sebetshaye unkomazana isisebenzi sikaWilson. Wilson lo oyipresiding officer esizigilela khathesi. Bamtshaya-ke bamshiya bathi ufile, wasala waphaphama, mhlavu lamdabula siphanga, latshaya ingalo ladabula isiphanga, wasala khonapho. Ngazama ukuthi ekuseni kwakhona ngoba kwakuyi-curfew, ngazama ukuthi ngiyekhangela lapha ade lokhu zakhona, ngamfica ubaba lwana ehodoza esengumuntu ophelayo, isigxokanyana sakhe sigqokile sokugcela igazi sokungathi isikhumba. Ngazama ukuthi simthwale ngenqola simse eSt Luke's. Sesithi siyasuka awukhala umpopo phambili, saphenduka sabuyela sathatha enye indlela sakhwela eForest Hill lapho sagada khona ibhasi simthatha simsa eSt Luke's. Sifika eSt Luke's laphana kwasekufithi i-roadblock yahle yathi phansi sesehlisa umuntu lwana evele sehlile ukuhamba bathi ya lidistant leli ungaphi umbhobho wakhe tshaye ku-crossfire. Ngathi hhatshi asidistant umuntu sakhamizi sethu la. Wathatha isigodo wathi uyangishaya ekhanda. Ngathi ngavike ikhanda watshaya ehlombe hlahle isigodo lesana sathi dliwe umuhlwa sahlathi phihli ethareni. Kwathi asibuyele emuva bali ukuthi siye eSt Luke's kuthiwa simbisele emuva umuntu lwane vele esephela
emzimbeni lapho elalimala khona kungaphi njalo kulikhathaza njani ukuthi lenze imisebenzi yena.
Ye bangijaba bangiphula isiphanga likwangisaphakamisa ilutho ekhanda lapha elihlala lizima ikhanda linjeyana ukuhamba sekuhamba nginyonyoba ngoba bahle kwathi imithambo yonke lamadolo kuyehlala phasi angisaphili kuhle le nkantsho sinye sesihleke ukuhamba akusavumi lokuthi ngifake isicathulo inyawo sezihlala.
Kuyikuthi bengabuya belitshele ukuthi lizokhuluma phambi kwekhomishini leyi kuyini elingafisa ukuthi kwenziwe ngoba siyezwa uhulumende uthi bazabangcwabanye amathambo lawana benika abantu ama birth certificate. Kukhona okunye libona ingani kungenziwa ngaphandle kwalokho futhi
awathi esikukhangeleyo yikuthi abantu badabukile, sidabukile kakhulu emoyeni ukulahlekelwa izihlobo zethu. Mina ngangingutitshala ngoba bevele bethagete amatitsha labalimisi sasizingelwa sesishayiwe sinjalo sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende le compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu impahla zethu sibe sizuze okuthize senzele ukuthi sibhodle emimoyeni. Laba abafelwayo babonakale bafelwa ngozibani bani ngozibani bani uxoliswe kube le compensation khonaphana abantu ingxenye banga inhliziyo zabo zingathi loba abantu laba abafayo bengasabela ukuphinda babe khona kodwa izihlobo lezi ziseleyo zizuze ukududuzwa ngalokhu bekhona ukuxolelana.
Lo ngumnumzana Isau Ziyageza Nasibanda sixoxelaye eseSt Luke's eLupane. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende weMelika usevule ngokusemthethweni isigodlo sakhe eHarare, i-embassy, esibikwa singesikhulu esedlula ezinye kuzwekazi le-Afrika. Njalo, u-ambassador Brian Nichols uthi lokhu kutshengisa ukuzimisela kwelizwe lakhe ukusebenzelana leZimbabwe. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uthi abantu abalamvumo epheleleyo eyokuthi betshengisele ngoba uhulumende ulelungelo lokuthi engabavumeli nxa kungahambelani lemithetho yelizwe kumbe kuhlukuluza abanye. UMnumzana Mangwana ubebhala umbono wakhe ku-editorial yephephandaba le-The Herald. Umkhokheli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede usesole umsekeli kamgcinisihlalo weqembu leBhoso uModern Ngwenya nobhala jikelele u-Israel Moyo bona abamiswe umsebenzi wokwesikhatshana ngokungabuyiseli isiphathamandla saleli qembu uMnumzana Nhlanhla Dube esikhundleni sakhe. Ikhontrakthi yakhe isifikile kumlindi yagcina. UGumede uthi laba bobabili bahambela abanye phambili ngoba lolu daba lwalo lokhu lusahlaziywa. Uthe abasekeli baleli bandla bengakhathazeki ngoba udaba lolu luzaphathwa ngenhlonipho njalo ababili labo abamise umsebenzi bazahlaliswa phansi bechasise ngesinqumo abasithathayo. Inkampani encedisa leli qembu ngemali eNet1 ikhathazekile ngokwenzakala kuleli qembu, kubika iphephandaba leThe Chronicle. Okwamanje namhlanje ngesizwe amazwi abalaleli beStudio 7 abasethulele wona abasithumele wona ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yes, salubonani msakazi weStudio 7. Lalela njengamanje nje ngilalela iStudio 7 ngikhona la. Kuzwa kuhle phansi emagusini emahlathini amnyama enkaya kanye ngaphansi kwenduna unkalakatha ayethe mabhena ye hayi sikuzwa kuhle. Sizama ukukhuluma indaba yokuthi sifisa ukuthi lathi Studio 7 ongiyositshela indaba esizithokozelayo iyaqhubeka esitshela zona engathatheki engenzi lokho kwenziwa ngabantu kokuthatha uhlangothi kodwa akukhuluma izinto njengoba zinjalo. Siyamlandela kakhulu futhi siyalazisa ukuthi qhubekani ngalokho. Siyalithanda, siyathokoza kakhulu ngani vele makuyotshaya u-7 ntambama kumele wonsentrisi phambi kweredio yami izwe manje kakhulu okwenzakalayo emhlabeni. Siyabonga kakhulu, qhubekani lisenza njalo.
Sanibonani, linjani msakazweni we-Studio 7 umsakazo wabantu. Ngithanda ukudlulisa ukubonga mina ku-Studio 7 kakhulukazi iy'ntatheli zakhona ngokungathathi uhlangothi, ngokubika izindaba eziqondile, ngokubika izindaba ezenzakalayo kakhulu elizweni lethu nasemazweni wonke jikelele. Kuyabongeka kakhulu ukuthi kune-Studio 7 esingachemile, yikho sikubonga kakhulu. Ngithanda ukubahalalisela abalandeli be-Studio 7 nentatheli ze-Studio 7 kanye nabo bonke abasakazi bakhona. Kunezindaba eziphuma like i-ZBC eyakithi eZimbabwe esinenkinga yokuthi khona ibika izindaba ngokuthatha uhlangothi lukahulumende onguye ophetheyo. Uma kungabe kukhona okunye okuhle okwenziwa ngamanye ama-opposition party or okwenziwa ngabantu belizwe akubikwa, kodwa kubikwa lokho okuhle okwenziwa luhlangothi le-ZANU-PF. Noma nje kukuningi okubi abakwenzayo kodwa kabakubiki bona. Abagidi bagijimela ukubika okuhle kuphela, babika okuhle kuphela, lokho okubi bese bekubika ngathi into elungile. Yikho esingakuthandiyo kona okwenziwa izintatheli ze-ZBC. Intatheli is an independent organization, kumele zizimele, zingabiki ngokuthi zithanda bani or zisetshenziswa ukuthi zithande bani. Ngathi kungaqedwa konke kona ukuthi umkhulu wazo ebe ngumuntu mhlawumbe okhethwe izano umbe osapota izano PF kumbe osapota lelo qembu noma kuliphi lizwe. Yinto emele iqede kakhulu e-Africa. E-Africa sinaleyo problem sadiki njengoba ibunjiwe ikhona zibika ngokuchema. Ezinye zazo zibika ama-elections engakaphumi, ziyabe sezibika ukuthi hayi ama-elections azaba free and fair, ngapha abantu bebulawa, ngapha abantu betshayo, zingakubiki ngoba kuyabe kusenziwa iqembu elibusayo kulelo lizwe. Siyakugxeka kakhulu lokhuyana, sicela ukuthi abazinoka amakhwapha, bika izinto eziqondile. Studio 7 qhubekelani phambili ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Ngiyabonga kakhulu, libe nesuku oluhle.
Lo linjani, ukhuluma ngisibona kuhle Khumalo, ngiphuma ePlumtree. Yebo, ngithanda ukuthi ngusho ukuthi ngibona kakhulu ku-Studio 7 ngendlela eyenza ngakhona ikhipha indaba zeqiniso. And then into ebengiyikhalela ukuthi ngifisa ukuthi ilizwe lethu kube lingalungi ukuze nathi abatsha sikwazi ukuqhubekela phambili, sikwazi ukusebenzela duze nabazali bethu, hhayi ukusebenzela ekudeni nabazali bethu. Ngaba kuhle kakhulu uma ilizwe lethu lingatshintsha. Ngiyabonga kakhulu. Ngemba wonke umuntu angasuka ngapha ngase-South Africa abele back naseZimbabwe akwazi ukuthi siyasebenza ngasekhaya.
Sanibonani basakazi abahle abe-Studio 7 yase-Voice of America. ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi. Siyanibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo. UNkulunkulu abe lani sibili. Mina nginguThompson Dowera, ngikhuluma ngingapha eWange enumber 5.
Yebo ke lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Lizi rekhode liwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook kulo lesethi Moleya othi bazalwane livuka njani. Lo nkosinathi Chingandebele la uthi livuka njani msakazi, siyavuka. UJunior Sibanda uthi sabona msakazi, siyabonga indaba osethulela zona. NgiseJohannesburg sibonga njalo, siyakwazi ukuthi bakhona abasibukeleyo labasilaleleyo lanxa bengathandi nje ukuziveza. Umculi olodumo oweUganda uBob Wine ukhululwe ngesibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe ekuqaleni kwayonale iviki esethuswa icala lokutshengisela isola uhulumente. Uzamiswa njalo phambi komthethwandaba kuyonale inyanga ithonisiswa. Ukuzikhetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa abantu beVenezuela belokhu beqhubeka betshengisela ngobuningi babo, umongameli walelo lizwe uMnumzana Nicolas Maduro uyala ukuthiya intambo zombuso. Elemelika lamanye amazwe abananza umkhokheli weqembu eliphikisayo uMnumzana Juan Guaido njengomkhokheli walelo lizwe, sebemkhuthaze ukuthi achiye umbuso uMnumzana Maduro. Kodwa amazwe abalisa eleCuba leleRussia athi kaqhubeke ebusa ngoba emsekela. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Wezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lamaDemocrats ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ngo-2020 nguSenator Kamala Harris weCalifornia oligqwetha njalo engowesifazana onsundu oleminyaka engamachumi amahlanu lane i-54. UMnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Ben Sanders weVermont yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lwama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikankosikazi Harris zigoqela ukuthi abafunda ekolitshini abalabazali abaleholo eliphansi bengakhuphi imbadalo yezifundo zabo. Ukuhlandla lethu lokugcina esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 kuliviki lapho esihlaziya abancintisa kulolu khetho, sixoxa ngalolu daba sile ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema.
So far uKamala Harris wenza kuhle. Walontsha i-campaign yakhe kuhle, waba labantu abaningi ababuya ku-campaign. Ezimalini imali yakhe ziyangena zama-supporters. Ubhizi uyangihamba vakatshela ama-states atshiyeneyo lokho ikhankasa so early. Kukhanye ngani hhayi laye so far u-state sesingele ukubana baqalise nje ukuvota kuma-early states lawana. Njalo ukuthi baqalise ukwenza ama-debates. I think ama-debates yozaqalisa ukucasa ukukhipha abanye babawele eceleni, abanye baqhubeka siya phambili.
Ukuthi ungowesifazana ke
ngokungani ukuba ngowesifazana yiko kuzamenza aphumelele kakhulu. Bona i-America iyafuna kakhulu ukuthola umuntu owesifazana ongaba ngumongameli. It was just said ukubana uHillary wehluleka ngisa noTrump. Kodwa i-America ngokungani iyafuna sibili ukubana lo mongameli ongumuntu wesifazana. I think uKamala ulethwa la njalo lokuthi akwanise ukungena kuleso sikhundla. Njalo besides lokho, nje bonke abanye ama-candidates laba khankasayo, labantu besilisa abaningi sebephulile. uKamala umuntu wesifazane umtomnyama lokho kuyalingezelela ukubana abantu bakwanise ukumkhangela kabili ukuthi hawu lo kuthiyene labanye asifake nomunye othiyeneyo konke la engasincedisa kanjani ilizwe ukuthi liye phambi.
Lo mnumzana Toma Phimema ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseDallas eTexas khonapha eMelika. Namhlanje kwezomculo sikambalo ND Nduna isizalwane seZimbabwe esicula siseSouth Africa. Eminye imculo yakhe ngethi Duduzile imali yami leminye, kodwa namhla siliqhunsela le ethi December. December isizalwane seZimbabwe ke esihlala kwele South Africa. Sengaligqiba uhlelo lethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhla ukulanza ilanga le World Press Freedom Day. Njalo abathinteka kusehlakalo seGugground belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe njengalolu daba engaxolisanga njalo abantu bengachaziselwanga ukuthi babehlaselelwani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.